Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 27 kumabasa 2023. Ikama nguntunga milinku mo. Endabeni zethu lamhlanje.
It's unfortunate for them to convict me for number one, an offense that I never committed. Number two, I never owned the particular Twitter account they are referring to. I have a Twitter account which I use.
Umkhokheli webandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ofunyanwe ngomthethwandaba namuhla elecala lokutshotshozela udlakela njalo uza kwetshwa kusasa.
Siqalisile ke ukuhamba ke ukukhankasa emazweni atshiyeneyo e-Afrika nakwezinye indawo ke ngaphandle kwe-Afrika. Siqalisile njalo ukulungisa ke inhlanganiso yethu ukubana ama-documents ebe-eredi ukubana uZimbabwe wonke nozulu wonke bekwazi ukubana thina njengenhlanganiso sisuka ngaphi siyangaphi.
Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethekelela inkokheli yeSADC le-African Union ukuyakhulumisana layo mayelana ngokhetho lweZimbabwe oluzaqhutshwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. AbeZANU-PF labe-TCC bajikelana aqatha phezu kokukhwela kwentengo yezinto okuqale ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume ufunyanwe ngomthethwandaba kamantshi namuhla elecala lokutshotshozela udlakela njalo uza kwetshwa kusasa. Umnumzana Ngarivume ubotshwe wetheswa lelicala ngomnyaka ka-2020. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UNgarivume wetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngemva kokukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphatheke emtshengiseleni okwakumele kwenziwe ngoNtulikazi ngomnyaka ka-2020. Yena uyalilandula icala lelesithi ikhasi leTwitter elicatshangelwa ukuba ngelakhe alisilo lakhe njalo akalandi lalokho okwalotshwayo. Umantshi uNkosikazi Ferrez Chakanyuka uthe kusobala ukuba nguye owaloba amazwi ukuba uZulu aphatheke emtshengiseleni ngoba ehlala ekhuluma lezindaba ngendaba zenkohlakalo esithi kumele abantu batshengisele ngendaba zokwehluleka kukahulumende. Uphinde wathi bukhona ubufakazi bokuba uNgarivume wake waya kukhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC emangalela abantu abenza inkohlakalo. Uthe uNgarivume kazange ephikise ukuba asimnikazi we-Twitter account ngesikhathi ebotshwa ngamapholisa okuveza ukuba ukuphikisa kwakhe wenzela ukuba angatholakalele icala okusobala ukuba ngelakhe. Igqwetha likaNgarivume umnumzana Love Momaduku uchasise ngokwenzakale emthethwandaba.
The court found Jacob Ngarivume guilty of the crime of inciting the public.
Umthethwandaba uthole uNgarivume elecala lokutshotshozela udlakela. Bathi kabavumelani lalokhu akutshoyo ukuba kazange abe kuTwitter. Ukutsho uMaduku uNgarivume uveze ukuba ukubotshwa kwakhe kuveza ukuba uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nalabo abalemibono ehlukene leyakhe.
I mean, it's unfortunate for them to convict me for number one, an offense that I never committed.
Kuso ukuba bathi ngilecala engingalenzanga angizange ngibe le-Twitter abayitshoyo ukutsho uNgarivume. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende kangeneli ekusebenzeni kwemthethwandaba. Abanye asebetholakale belamacala afana lelikaNgarivume ngumnumzana Job Skala yena ozagwetshwa kusasa. UNkosikazi Fatai Mayere loTsitsitha Ngarembwa abatholakala belecala leli lomnumzana Hopo Chingono watholakala engelacala. Womenye udaba abalwa impi yenkululeko abenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association bathi sebekhiphe umnumzana Christopher Mtswangwa ukuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabo. Bekhuluma emhlanganweni lezindaba eHarare abeZimbabwe National Liberation of Veterans Association laba bathi uMtswangwa usehlale isikhathi eside ngemva kokuba wavotela esikhundleni lesi kumnyaka elithumi edluleyo. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inhlanganiso yomnumzana Ethan Mathibela uthi balandele isisekelo sombuso wenhlanganiso yabo ekwenzeni lokhu.
Kubuhlungu ukuthi abakhokhela sabafaka ezihlalweni abazange babe lokunanza lenhlupheko yama-comrades. Bathe bona befakwa sabahamba sebesiyasebenza besisebenzela bona lemuli zabo. So sisele nje singathi siyizintanda.
Imizamo yokuzwa ukuthi uMtswangwa uthini ngalolu daba yehlule ngoba ubengasabela ucingo lwakhe. Luba imibuzo ethunyelwe kumakhalekhukhwini nge-WhatsApp kodwa kunyanga ezisanda kwedlula uthe entethe lezindaba ukuba inhlanganiso yakhe isamile ukukhetha inkokheli entsha kuze kwedlule ukhetho olukhulu lwalo nyaka. Kodwa uMathibela uthe lokhu akukho emthethweni esithi baza kwenza umhlangano ukukhetha inkokheli yabo okusemthethweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukusungula uhambo lokuyahlangana lenkokheli yomanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC kanye le-African Union ngenhloso yokucela inhlanganiso zombili ukuthi zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo kungela kuqilivezela. Kubika uMavis Gama.
Isikhulumeli se-TCC umnumzana uStello Sigift Siziba uchasise kabanzi ngenhlelo zebandla lakhe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka ekukhetheni abazalimela nonyaka.
Thina sokujabula ngoba i-process yethu ikhethe abantu abatshiyeneyo, kulabatsha bavela ku-student movement, kulabantu abavela ku-civil society, kulama-labor activists, kulama-media practitioners abaritayileyo, kulama-veterans akhethweyo ngabantu abatshiyeneyo. Ungakhangela uMagret Longo banominethiwe ngabantu abaningi eMondoro, eMashonaland, e-West khonangale. Kuyasivezele ukubana inhlanganiso isebantwini, inhlanganiso ngeyabantu.
USiziba uthi kuqakathekile ukuba umkhokheli webandla lakhe umnumzana Chamisa aphatheke kuhlelo lokuyabonisana labakwamanye amazwe kanye labenhlanganiso ezigoqela e-SADC le-AU ukuze kuphunywe lamacebo okuphathisa ukuqhutshwa kokhetho ngendlela ebalulekileyo.
Siqalisile ke ukuhamba ke ukukhankasa emazweni atshiyeneyo e-Afrika nakwezinye indawo ke ngaphandle kwe-Afrika. Siqalisile njalo ukulungisa ke inhlanganiso yethu ukubana ama-documents ebe-ready ukubana uZimbabwe wonke nozulu lonke bekwazi ukubana thina njengenhlanganiso suka ngakusiyanga.
Okugcizelelwe ngocubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo.
Abantu beZimbabwe ihistory yama-election eZimbabwe sebeyizwile. Akukho kuhle njengomkhokheli kumbe nje iphathi elifuna ukukhokhela abantu ukuthi kutholakale kungela lutho abantu abalenzayo. Kuyayenza ukuthi bekhanye njengabantu abayenza something, ukwenza i-diplomatic offensive nale abayikhulumayo ngoba abantu bayikhangelele. Okwesibili, amazwe angangaphansi kwe-African Union bafuna i-agenda yokuthi bekhanye ngani ba-democratic kumbe balandele imithetho yabo. So yokuthi liphushe amazwe lawa implemente imithetho yabo ngoba imithetho yezwekazi le-Africa, imithetho ye-SADC yokuthi ama-elections kumele be free and fair, kufakiwe ama-guidelines.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa yena upha umbono wakhe ngodaba lokwamukelwa kwamalunga aye kwamanye amabandla abafisa ukuncintiswa kukhetho bemele i-TCC.
Indaba le ilokuhlupha kodwa ilobunandi njalo. Kumele sinanzelele ukuthi ipolitiki ihamba njengevangeli. Kutsho ukuthi ungavula inkonzo ukhona ukwemukela lo muntu ozabuye esithi mina sengifuna uNkulunkulu. Sinanzelele njalo ukuthi okwakwathesi iningi labantu abaphuma ebandleni akade bephuma kulo, ngesikhiwa singathi ngabantu abapolitically active, ngabantu abawomele ukusebenzela ipolitiki.
Abe-TCC bathi khona kuzoqhutshwa ihlandla lakugcina lohlelo lokudinga abazamela leli bandla kukhetho oluzayo bevelela kumagama alabo abathakazelelwa nguZulu ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Bathi kodwa bakhathazekile ngenhlawulo ebizwayo lapho sekubhaliswa amagama abazancintisa kukhetho ezama-nomination fees. Kodwa besithi balabo abantu abeneleyo abazomela ibandla leli kizo zonke indawo lapho kuzoncintiswa khona. Abebandla leli bakhala njalo ngokungaphiwa ugwalo lwabalelungelo lokuvota lona ukhetho solusondele. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umhlangano walonyaka weTransform Africa oqhutshelwa eVictoria Falls eZimbabwe okwakuqala embalini yawo, wona uvele uqhutshelwa kwele Rwanda uqhubekele phambili namuhla. Lo mhlangano uqale izolo njalo uphela kusasa. Umngeni wezinkokheli zamazwe amahlanu ezivalisa umongameli Emerson Mnangagwa waseZimbabwe, uPaul Kagame waseRwanda, uHakainde Hichilema oweZambia, inkosi ye-Eswatini, uMswati wesithathu kanye lomnumzana Lazarus Chakwera waseMalawi. I-Studio 7 ixoxelo Mayor weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini yambuza ngokuqakatheka kokuqhutshelwa kwalomhlangano edolobheni lakhe.
I-conference leyi eyenze Elephant Hills izaphathisa kakhulu uZulu weVictoria Falls ngokuba abantu bayathola imisebenzi. I-Falls ibivalile ngenxa yokuthi i-COVID-19 pandemic ama-effects ayo ebesenza abantu bengatholi imisebenzi. So kwakathesi abantu batholile imisebenzi, njalo i-conference leyi iletha abantu abaningi 3,200 delegates ukwenza ukuthi bethole i-business. Ama-lodges, ama-hotels ebegcwele iviki yonke leyo okwenza ukuthi impilo itshintshe ebantwini. Njalo ifundiswa kuningi, especially on the use of ama-ICTs, new technologies in doing business, loku-collaborate kwama-African countries in order to transform people's lives. Soon after this conference, kuyaqalisa i-carnival, kuyaqalisa namhla, phele mhlaka between 29 and 30 bonapho. Ngathi this week yonke business ingenile Falls. Ama-tourism companies are doing a lot of business in Bilia Chinjevantwe.
Umnumzana Somvelo Dlamini, ngumeya wedolobho leVictoria Falls. Siphinde saxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ebona ngokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority, umnumzana Godfrey Koti, ngomcimbi weVictoria Falls Carnival oza kwenziwa ekugqitshweni komhlangano lo omkhulu weTransform Africa Summit.
Lo umdlalo owenziwa ngusomabhizinisi abatshiyeneyo abambanayo ukuthi basincedise ukuthi sibone ubuhle obukhokele kwezamagidi ezamadikari nezike labazilibazisayo bonke abahambayo ababefuna ukuza eVictoria Falls. Baqonqosela sibili kakhulu ukuthi beze bezeqinisa ubuhle bukhona kuleli laseZimbabwe, bezobona ubuhle obukhona eVictoria Falls. Sikhangele njalo-ke lapha kungane nezihlobo ezizobuya ezisiza kubo 5,000 kulo nyaka, lapho esithengele khona kuye ukuthi kuyabe kuyindawo enhle kakhulu sokuthi abantu baze bazozilibazisa. Kodwa thina njengatourism masikhathele abantu laba ngu-5,000, sikhangele ukuthi ngumuntu ozasuka lapho avela khona uzaqada ngoloko ibhasi kumbe uzashayela imoto yakhe lapho esezofika-ke eVictoria Falls. Uzadlula endaweni ezithiyeneyo ebona khona okuhlukene esidla bezilibazisendleleni lapho-ke i-economy ye-tourism iyabe ihambe kahle. Sikhangela njalo-ke indawo zokulala bezokuphumulela khona bazabe besincedisa lawo senza-ke ukuze kulezi ndawo beletha-ke izinzo ehlukeneyo-ke ekuhlandla-ke le-tourism lokwethekelelwa khona ngaseke ngase-Victoria. La mazwe ahlukeneyo azabe khona ahlasimisela iNamibia, iBotswana, i-Angola, iNigeria, iRwanda babe lapho-ke besenza-ke into ezehlukeneyo ezilokuzilibazisa phakathi-ke kulelihlandla-ke e-Victoria Falls.
umnumzana Godfrey Koti yisikhulumeli senhlanganiso ebona ngokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority. Umphathintambo kahulumende waseMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken namuhla uxoxisane lomnumzana Anthony Guterres unobhala jikelele we-United Nations kanye lomnumzana Moussa Faki Mahamat umgcinisihlalo we-African Union Commission ngokwenzakala kweleSudan lapho kulabantu abedlula kancane amakhulu amahlanu 512 asebefile empini yomvukela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abalwisanayo kulimpi uGeneral Abdel Fattah al-Burhan okhokhela ibutho leSudan lo General Mohamed Hamdan Dagalo okhokhela icele lebutho ele Rapid Support Forces bevumelane ngolwesibili ukuthi bake babeke phansi izikhali okwensuku ezintathu ukwenzela ukuthi amazwe wonke esuse izizalwane zawo kulelo lizwe. Kodwa abezindaba beReuters babika ukuba iqhubekela phambili ilimpi kwezinye indawo edolobheni elikhulu eleKhartoum. Kubikwa njalo ukuba kulabantu abaningi abagoqela abadabuka eZimbabwe abafisa ukuhlengwa ngamazwe abo lenhlanganiso ezizimeleyo abalwisanayo amacele alwisanayo angalalelana umanyano we-African Union amise limpi. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Thabang Nare ocubungula ezombusazwe ezimele.
Indaba yeSudan yindaba enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi ngo-2019 kwaba le-coup. Kwathi ke ngo-2021 kuzanywa ukuthi amandla ebuyiselwe abantwini ekhitshwe emasotsheni kwaba le-coup njalo. Siyazi ukuthi kulamadoda amabili lapha uGeneral Burhan lo-General Dagalo. UDagalo waziwa futhi kuthiwa nguHemet. And uHemet bathi amabutho akhe usewakhwezile lakhulu inani ukuthi kuyafika 100,000, 120,000 amasotsha. And kukhanya bachaya imbhobho, bachaya izigwagwagwa, badubule amaframachina e-airport enkulu yeSudan ukuthi bona bazimisele ukuthi bethathe umbuso. Indoda engani ifisa ukuthi ibe nguKadhafi eSudan, ibe lamandla wonke, ibe ngupresident njalo, ibambe ibutho.
Umanyano we-African Union kumele wenzeni ngalokhu babanani?
Ukuthi i-African Union kuthiwe izahambe iyengenela. Akusonto elula leyo. Ngenxa yokuthi nxa abantu bezimisele ukuthi sokuliwa and kuzaliwa omunye eze ethatha amandla, kunzima. Ngaphandle kokuthi i-African Union layo kade kuthiwa ilamasotsha, nxa kuthiwa kulamazwe azakhitshwa amasotsha ehambe eSouth Sudan ebeselwisana lalaba abantu abakhona. But nxa ukhangela inani lamasotsha 120,000 liningi kakhulu.
Amanye amazwe-ke kumele enzeni lawo khonapha babana?
Kula amanye amazwe akade engenela okuthiwa angenile eSouth Sudan, abanye bacabanga ukuthi o-Saudi Arabia engxenye yibo abanika lo uGeneral Dagalo Hemet imali. So akusonto elula ku-African Union. I-African Union isanda kuvela e-Ethiopia lapho ekade ikhumisana imlotha kulaba abanye kade besilwa bevele Tigray belisana lomongameli Ahmed. Asazi ukuthi kuzozalwa nkomoni eSudan. Kungathatha isikhathi kulokhu kuliwa kuze kuphume lo ozazibona eseyinkunzi. Kukhanya zinkunzi ezimbili ezisesibayeni lapha. So ele Melika kuyaba kuhle lisebenzele United Nations, lisebenzele African Union, kufakwe ipressure, kufakwe ukuthi abangakwenza ukuthi leyimpi ine.
Umnumzana Thabang Nare yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseBoston khonapha eMelika. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Joe Biden weMelika wenzele omunye wakhe umongameli Yoon Suk-yeol wakwele South Korea idili ntambama izolo. Ngaphambilini uBiden wazise ngokulotshwa kwesivumelwano phakathi kwamazwe omabili esizanikeza ele South Korea ithuba lokudlala indima enkulu ekuqoqweni kwamaqhinga okumelana lengozi yokuhlasela okungabe kuqoqwa ngele North Korea ngezikhali zempubhiso ezenuclear. Wonke waba ngusibalukhulu wesabelo se-Arkansas kwele Melika u-Asa Hutchinson ngolwesithathu usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokufuna ukumela ibandla lakhe lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli olulandelayo. Abibandla le-Triple C labezanu PF bajikelana aqatha phezu kokukhwela kwentengo yezinto okuqale ngomvulo okuthiye uzulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi. Abe-Triple C bathi ukukhuphuka kwentengo lokhu kuveza sobala ukuthi ibandla lezanu PF selehlulekile ukulungisa umnotho. Ngokunjalo, bathi kumele likhitshwe embusweni kukhetho oluzayo. Kepha abezanu PF bathi osomabhizimusi bakhuphule intengo ngabomo besebenza le-Triple C ngoba bezama ukucunula uZulu ukuze engavoteli umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Idola leZimbabwe lalo liqhubeka ligugudeka nxa liqathaniswa leMelika. Idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola aseZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisishiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili 2000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-Triple C umnumzana Abednego Pepe endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kunesandla esithile esiphathileyo esiyiso esenza ukuthi kube lo mumona lo obangela ukukhwela kwezinto. Ngokunjalo ke ngendlela zabo yizo abazenzayo zokuthi abantu basole uhulumende okhona, yikho abakufunayo khonokho laba abakwenzayo. Ngoba ngeqiniso lonke ungakhangela nkomo, uhulumende wavula ukuthi abantu baziyenzele amabhizinisi abo. Amabhizinisi mahle, abantu bencintisana kungela price control. Abantu bezenzela intengo zabo zokuncintisana besehlisa intengo siya phansi. Njalo intengo akukhangelelwanga ukuthi ikhwele, kodwa ke ngezindlela kuncedisa i-opposition konke khonokho okwenzakalayo. Kuyabe kulimaza uhulumende wezanu PF. Kwenziwa ngabomo khonokho nkomo. Izinto ezenziwa yiyo kuthiwa yi-sabotage, isimile enkulu kakhulu eyokuthi izondise abantu begcine bebona angani uhulumende uyehluleka ukubavikela lapho kumele bavikele khona, ikakhulu ekukhweleni kwezinto.
Babu Pepe nansi indaba yamuzu babu Gawule akhuluma uthi yisabotage intengo zikhwezwa ngabomo ngoba osomabhizimusi bafuna kukhitshwe uhulumende wezanu PF.
A poor carpenter always blames his tools. Yisilungu leso. Kuyabe kusitsho ukuthi indoda ehlulekayo iyabe isisola ukuthi kanele phambi lesi sikuthundu ingomi yamiye kayilelwanga, hhayi ishoka lami leli bagamula phansi. Yikho kwenzakalayo kathesi esikuzwa kugcina umalimane lapha. Kambe umalimane nalapho uqondi na ukuthi okwakuqala thina khonapha eZimbabwe singaze sicatshe ngomunye. Akusela muntu weZimbabwe ngisho oyedwa layo umalimane nalo uGawule kasayifuni ibhondi funa i-esola. Ngikhuluma kahle singikhuluma akula oyedwa ongathi mina yina mfuna ibhondi mina uphakamisanda kakho eZimbabwe kathesi. Ngoba sikhuluma kunjenje izitolo zemakhaya iyaphuka. Akusela ezithatha ibhondi.
abantu abathengisa amatamati akusela ofuna ibhomu. Kutsho ukuthi khonokho okwakuqala asivumeli ukuthi kune-problem ngoba yena usola isandla esingekho. So ukuthona sivala ngokuthi khona kule sandla, akulasandla la, kunokwehluleka. Ukwehluleka imkhonomi weZimbabwe awusikho ukuthi udalwa ngabantu ukuthi bawehluleke. Kodwa udalwa nguhulumende ngoba uhulumende kufanele athi ama-policies azakwenza ukuthi khona umkhonomi uthuthuke uye phambili. Ama-policies kawadalwa ngababhili yesipho, kodwa adalwa nguhulumende obusayo. Akudingi rocket scientist malimama yekuyela ukuthi imrobhu abantu kuyaba ngasisengisiyeni.
Naso baba Gawule amuzi akhuluma uBhebhe, kanti njalo izolo sizwe umsekeli kamongameli uBabu Chiwenga sithi yena ukukhithika kumbe ukushabalala kwedola leZimbabwe akutsho ukuthi umhlaba usudilika. Kodwa njengokutsho kukaBhebhe labanye esikhuluma labo, uZulu jikelele bathi hayi kusukela kukhetho lwedluleyo kuze kufike manje, umnotho uyalehlula selehlulekile baba Gawule, yikho idola liqhubeka lichabalala nje.
Ngiyakuzwa baba Nkomo umzukulu wami uBhebhe, ngiyamuzwa sibili. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi mina uBhebhe ngibe ngimbisele emuva. Ekutheni ngemva kwalokho uMinister of Finance wananzelela ukuthi kwakule mali zokuganga eyazifakwa ezomoya lezama-RTGS ezazisenzilokuzwa ngale angabanye bezifaka ngaso kuqeza suku zonke ama-rate ekhwela suku zonke, kwakusenziwa ngubani lokho? Kwakubangelwa yini khonokho ekwakusenza ukuthi ama-rate akhwele suku zonke? Uminister of Finance umthuli wagcina esesiba lokuchebo wakuvala khona okuyinto kwakhona. Kodwa ke uyabona nxa umthuli ezama ukuthi evale la izigangi eziyabhokoza futhi igapha uvuze kwenye indawo, amatsotsi kuyagcwela indawo yonke lanabikho epartment akhona amatsotsi, izigangi zikhona indawo yonke, ku-oppositini zikhona lakuzanikezi zikhona izigangi. Yikho yinto mina asingeke sibleme i-government yeZimbabwe, umthuli is working very very hard ukuthi aqondise izinto njengominister wefinance.
Luyasondela ukhetho baba Bhebhe, lina njenge-triple C kuyini elikuthembisa uZulu weZimbabwe? Kungani abantu bamele belivotele?
Wathi ngizakutshela into ezintathu inkinkami ngiyabuya kekwakwangizipha e-triple C. Wathi ngiqale ngitshela abantu iqiniso ngiqondise ubaba kubalimami la. Kule nto ezintathu eziphilayo la, kule nto okuthiwa yikwehluleka, kule nto okuthiwa yikwedlulwa, kule nto okuthiwa yikuthutha. Okwakuqala, izami iyehluleka. Ithi iyehluleka ibisisola abanye abantu. Wani ngisithi iyehluleka, ngizakuqathanisa lokuthi iyedlulwa. Thina ngesikhathi senti sisilwa impi yenkululeko, sasidiliza amadibha, sasidiliza izikole zethu zijise ezinye sizivale. Kodwa uSmith kazange ehluleke, size salithathi ilizwe simsapoteda. Yanize ngikhuluma ngesapotisa ngiqamba line, hhayi leka ekamalimami yokuthi kube sapotejana akhuluma ngebalali zayo.
Umnumzana Petniko Bhebhe, lilunga lebandla le-triple C. Ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF, umnumzana Belief Gawule. Ku-Live Talk wasihluzeni bomama namuhla sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabomama labantwana ezindlini, i-domestic violence. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume uza kwetshwa kusasa ngemva kokudliwa licala namuhla. Kwanele olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.